Lokhu kuphume emhlanganeni owenzelwe eHarare ngenhlanganiso yePractical Action isebenzelana labe Renewable Energy Association of Zimbabwe REAZ. Lapho somabhizimusi abaqhuba umsebenzi wokutholisa abantu amandla awesola eZimbabwe. Umnumzana Nick Moyo wenkampani yeDit Capital yena-ke uchasisa ngokuqakatheka kwalo mhlangano.
Abantu abaningi lapha elizweni leZimbabwe abala magetsi ukuthi labana basemaphandleni laba abala lokho kungabancedisa khona ukuthi bapheke kumbe iy'ngwalo esikolo. So umhlangano lowo ubuthanise wonke abantu labana abayenzi ilokhuyana okokulungisa kwamagetsi.
Umoya uthi abamabhizimusi abaningi sebelesifiso sokusungula indlela entsha yokuhlawulela indleko yamandla kagetsi avele elangeni emaphandleni bese bebhadaliseke kancane kancane abantu sebelawo lawo magetsi.
Ipheyesi ukho ifanana lelokhu esaba khona nxa ukhangela ukuthi abantu nxa bedinga ukuthi bafone bathenge ama-sim cards kumbe bathenge ama-scratch card ukuthi bafone bathole ukuthi bengafona njani. So labo bathi bona nxa kuyikuthi sifuna ukuthi abantu bemaphandleni babe lamagetsi kumbe bathole ukuthi ongabancedisa kumele kube lokuthi bona bayenze okuthiwa yi-landing ukuthi bengayithola amagetsi.
Ocubungula ngezomnotho uMnumzana Masimba kutshela uthi yikho kudingakala ukuba lohulumende ephathise ejongane labasakhulayo.
Nxa ungaba le ndlela eyokuthi uhulumende enike imali ezingathi yi-loan, abone ukuthi izimali zangkhona zisebenza kanjani, abone ukuthi zibuyiselwa kanjani izimali zangkhona, kunganceda ukuthi abasakhulayo babe lokunye abangakwenza. Babaye befuna ukuthi babekwazi ukuthi izimali zabo nxa bengakunika wena imali uzayiletha njani, uzayiletha nini, uzayiletha yini ngendlela abayikhangelele ngayo.
Inhlanganiso ye-African Enterprise Challenge enikeza uncedo ithi isiyenelise ukuthola imali ezayinikeza abakulumsebenzi emazweni agoqela iZimbabwe, Burkina Faso, Ethiopia, Kenya, Mali, Mozambique, leLiberia lonyaka. Abasakhulayo abaningi abakulumsebenzi bathi ngendlela okudingakalayo okumi ngayo ukuze bathole imali zokuthuthukisa imisebenzi wabo ababoni befinyelela lolo ncedo lwemali njalo lungaphelela kulabo abanamabhizimusi amakhulu. EleZimbabwe lithola amandla elilawo emalahleni e-coal, amafutha achiyeneyo, inkuni, ugetsi lawelangeni awesola. Emaphandleni abantu basebenzisa ke inkuni ukuthi batholisa ke isilinganiso sokungamachumi ayitshiyangalolunye ekhulwini 90% yamandla abawadingayo empilweni yabo. Kanti ke emadolobheni inkuni zisetshenziswa ke kusilinganiso sokulitshumi lanhlanu kusiya kumachumi amathathu ekhulwini. Abogatsha olubona ngamandla kagetsi batshelele umhlangano ukuba uhulumende ujonge ukutholisa ugetsi kumuntu wonke elizweni. Ngakho-ke ufisa ukuvula isiteji esigaya ugetsi esebiodigest kuwonale umnyaka aphinde avule isiteji njalo esitholisa amandla awesola afika kusisindo se-100 megawatts kuwonalo umnyaka njalo. Bethi ngaphandle kwalokhu uhulumende ulomthetho we-statutory instrument SI-147 ka-2010 uvumeza ukuthi okudingakalayo kumandla esola kungenelizweni kungelamthelo wejuti. Nimele istudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.